okwenziwa izakhamizi zakoBulawayo kuyinto enhle lokubambisana lamapholisa okulwisana labathengisa lababhema izidakamizwa. Kodwa ngibona ngazathi i-effort engasoze iphumelele iyefika ndawo, especially uma intsha ingela msebenzi bayaqhubeka besidla izidakamizwa ngoba yikho kubagcina bengani babalekelana lohlupho lwelizwe. So uhlupho lokuqala yikuthi akulamsebenzi, kudingakala ukuthi kube nemsebenzi ezabenza betshone bebhizi bengatholi ithuba lokuthi betshone besidla izidakamizwa. Kodwa umsebenzi omuhle
singathi ukuswelakala kwemisebenzi yikho okumemethekisa lolu hlupho yini, kumbe ziningi izizathu.
Ukuswelakala kwemisebenzi kungeyinye yendlela evangela ukubana abantu bedinge zonke indlela ezingekho emthethweni ezingaqondanga ukuthi beziphilise, lokuthi abantu abangathola umsebenzi bedinga indlela yokuthi nje bezilibazise ngokuhlala bedakiwe. So alubana kule misebenzi ama-drugs abezehla indlela abantu abathenga ngawo labathengisa ngawo, ngoba ungakhangela athi abantu abathengisa ama-drugs ngabantu abadubekayo abasebenzisa izidakamizwa, ngabantwana abancane ofuza ukuthi ngabe basemsebenzini, ngabe ilizwe limi kuhle. So kungaba le misebenzi ngibona ngazathi kuzayehla ngamandla.